Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Welamukela ku Studio 7 ngusithandekile Mhlanga. Sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengensukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo. Kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula wona lo kutsakazo. Sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village wochief Skobokhobo enkayi. Yena okubandlale MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hey, kunzima lapha enkayi zakithi. Ikhangelane lendlala emangalisayo. Indlala esinayo impahla zifona ezitolo kodwa akuba mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla ikhona ezitolo. Njalo silenhlelo ezibolisayo thina lapha engiwadini yami sihlelisa i-WSD. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalifani. Abantu basale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo nokudla esikutholayo kulikhana kakhulu. Ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kasiya phambili asikwazi ukuthi kuzakwenza kanani. Emasimini lakho akukuhle. Ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje khathesi amabele esaqala ukuwalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu kudla. Ngobani abakhethayo?
Indlela okwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele sibili. Ngoba abantu labana bafika balikuthelele. Bathi lingaliqambane. Ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu ngizami ngokulandelana kwenu. Iqambe labo bebuza ukuthi ngisinze yini ukuthi kani. Uyamambe ukuzilabanye akukho engcono kunayo enamba leyesikunayo. So abantu babe beqambana. Bangaze baqambana abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-50 ezilesini. Athatha abangu-25. Athatha imize ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela efeyi. Kodwa khona kuyami ukuthi abanye abantu bayasala ngaphambi. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewezivizini laba babuye last year ngo-2018 ngo-December. Bathi bazanika abantu imali for 4 months, meaning ukuthi December, January, February, March. Azizange kwenzakala khonokho. Abantu banikwa ngo-December lango-January. Eyamashi imali yabuya ngo-June. Bathemba ukuthi ukuthi bazabisa elo-February labuya ngo-June. Bathemba ukuthi bazabisa eka-March. Ayizange yabuya. Kwaze kwafika uDisemba 2019. Bathe sebebuya ngoDisemba 2019 bafika bathi sebenokudla imali kayiseli. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahosi abebezele bebenefitha laphana kuhlela amadola. Senzelana uhawu. Ukuthi lami umuntu oke wafola idola akusamelanga vive incede. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengahosi. Ukukhangelela ukuthi ongazange afola idola sekumele afola ukuthi. Yiyo indlela elikhulu ukuthi umuntu vele esigabeni kutholakale engasabhenefithanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade esimanti ngoDisemba kutholakale amabele ne-cooking oil ne-beans. Second month January kwatholakala irayisi ne-cooking oil ne-beans. Khangelela ukuthi this month ithole futhi irayisi ngoba bashiya besenjalo bathi amabele asekho. Lerayisi lebhize futhi base belitshele ukuthi sizasebenzelana okwenyanga ezingaka kathesi bathe bazafika seDisemba, January and February
okuvela kuhulumende-ke.
Hhayi, thina lapha kakuhle sikubonayo okuvela kuhulumende. asiboni lutho yitho elivela kuhulumende. Loba nje i-development, there's no development, akuna lutho elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku ward 5 esiphunyuka uko chief Sikhobokhobo enkayi njalo ekubandlale MDCT lona elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana sixoxa no Councillor Sikhululekile Moyo kwa ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandlale MDC. UCouncillor Moyo yena osowethekelela amazwe ambalwa usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okuqala ngeke ngavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization esigeni esebenza lelizwe leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, lokuyi-exchange ama-programs ukuthi lalo labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngokulizwe lelane besikulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Sahamba mhlaka 13 September, saphendula 27 November, sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini a-transport abantu layo iy'mota zabo and kuthi engifela ukuthi ingcekeza kubo indlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa ibenzele ukuthi ifuel abalama-challenges of ifuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe? Kumbe zikhona ezinhlelo ezifana la
eZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengobulawayo abambane lomguza, abambane leGwanda le-Plumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas, siyenza i-plant yona leyo, sesihlanganisa izibi zethu bezana amazibuya ngoba kumele kube i-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinsuku bethu izibi seziphelile azikho, kwathini singakwenza sikule nxa kuyukuthi i-plant yangikhona inganele futhi itholakale sixa kuthi seyihlanganisa singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-used oil, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khani i-waste food namaphepha lokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi uyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi uma next election zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke, ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangele eZimbabwe, eZambia, Malawi. Lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-50-50, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe, sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana, akutho ukuthi lokungaphi ungaphi, ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example, isibone ukuthi i-Mauritius besiyi-invite village esitadivila khona, esibonisa ukuthi bona seba-richer, sebe-above 50% i-female representation in their local government. Ukuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kuhle ukuthi 15 yonale bahle basizisa ama-seats for women. Kumele kube le women labo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu ngokulandela lathi ingxenye yeZimbabwe kungasincedi.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo ka-Ward 17 koBulawayo ePhumula le-Hyde Park. Yistudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesindebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukani.
Ye ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Mhlawumbe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube ledorobho lenotho koBulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besiVenda, kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobho lakoBulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority angakakuvumela kathesi, ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chivundule, amabala afana labo Matabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa khonaphana koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande. Nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazele ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo kutshengiselwe imvali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyebhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela, kube kuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi, ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu, baningi abangekhoyo imbali yabo khonaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa, kulungiswe, kwenziwe iziqondiso, kulungiswe, kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe bele sithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo ubona abapha amabizo lawo, njengoba sisazi ukubana lasekhansilini kona phana babe bekhona abantu besinambiya, babe bekhona abantu besikhalangeni, kodwa bese besipha amabizo esiNdebele. Ubona ngani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho yokuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yiko kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo, but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke, abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board, bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka koBulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthi Chivundule Road nalwana umgwaqo lwana ngoba yini indlela uthi ubuntu la ngaba ngayo esuka kubulawayo eseplant so kuqhakathekile ukuthi izenzana indlela zintshe kube ukuthi kuyimbali etengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba labantwana kathesi kuyizinto esizifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngimpela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi kukhona kolunye uhlelo olulodwa but kolunye uhlelo lungekho but amadorobha afana neplant town iplant town kufanele ukuthi ibe 100% isikhalanga koga kube isikhalanga kuphela iplant town ngoba iplant town yinkaba noma ngithi isika sesikhalangeni kobulawayo njengoba sithi kule ndawo efana labokami okami labantu ukami lana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube lobulawayo so into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokuthi ngisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokho ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho
hayi kezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzana
ngiyabonga kakhulu babukazi
Loke ngumnumzana Difa waJapi Bango odabuka ePlumtree ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lilaye
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usipha loludaba ngugcweleyo
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla nguhulumende kanye nenhlanganiso yeWorld Food Programme WFP kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe yindlala unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawana eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi
la ngapho siyafa ngendlala phele nzima abanye bayahola abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongabe ongamabele kwangkhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi vele hawu kwakuqedakala ukukhanya into ziyadura kakhulu sina indlala impupu iyadura imali yangkhona vele kasila abanye asisebenzi sibongohlala ekhaya imali yangkhona siyayithola ngapho
amazwi akhathekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gibson Spanda othi abenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla
ajakabi izinto zinzima zinzima straightin so lalapho elibona khona lingasithumela anything sokulisidle singadla maybe kungaba ngcono
umnumzana Gabriel Moyo uthi into ngempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise
indlela esibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakula nto ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikwenze sikuthi indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ukulima nkobe elime kathi ezingezulu loleli ekhona ebantwini la
ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala
simo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye omali asaungakwazibona 10 kg yafika kubo-110 so umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle ngakulezinye inhlanganiso mbe zingabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o-10 kg thina zilezi muli nxa uthenge kuyi-10 kg nge-100 and something ngapha vela usebenza uholi umumo sibili hhayi singakhuluma amanga ukuthi usungcono
unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP
indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhele engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyana ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hhayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa
inhlanganiso ye-World Food Programme ithi abantu bezimbabwe bafika phose izigidi eziyisishiyagalombili badinga uncedo lokudla ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisisemajawundeni eGwanda Albert Ncube
liyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
litshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlangano yenu isile sikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003, sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Siqoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho sikuthi ngama-youth structures nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo, abangabesifazana labangabafana, esibathi babangama youth shadow councils, councillors, laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors, belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona, ama-communities abo, behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings, besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho imihlanganiso yethu iyabathuthukisa, izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils, as in the i-council yona wayo, i-city council, sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma, abanye bakhona sebaba ngama-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo, labo esithi ngama-leadership trainings, labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke, bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane, benika imbono yabo emphakathini, emhlanganweni engabe senzakala emphakathini, engabe senzakala koBulawayo, lemhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo, abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT, uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu ethi youthsiminfo@nydt.com, youthsiminfo@nydt.com. Kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela, uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi le-email elithi youthsiminfo@gmail.com. Bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho, kuzaba lo muntu ozabaphendula ebatshenge, ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo, sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawa ama youth akuZANU PF, silawa ama youth aku-MDCT, silawa ama youth aku-MDC Alliance, silawa ama youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebesilwa, ngoba wonke umuntu lomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kwiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, ikezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lelaye.
Kwamanje ke silaleleke umculo weBlack Mambazo othi Ungikhumbule.
Udlangile, umlingi esemqoba. Ungikhumbule
ungikhumbule wenkosi
ungikhumbule mina wena
wenkosi
ungikhumbule ba
ungikhumbule wenkosi
Nkosi yami
ungikhumbule wenkosi lapho ngiwelulwa
njengoba
lukuzula kalalo lapho izingozi zalo zisongungikwinya
ngikhumbula mina wena wenkosi ngikhumbula
ngikhumbula wenkosi
Nkosi yami
ungikhumbule wenkosi
Nkosi yami
ungikhumbule wenkosi lapho izono sizime befundwe
kwibaba
sisuse wena baba
wena
ngothula ngomsawa
ungikhumbule mina
wena wenkosi
Nkosi yami
ungikhumbule wenkosi
ungikhumbule baba
ungikhumbule wenkosi
Nkosi yami
ungikhumbule wenkosi lapho
imihla yami
incipha emhlabeni
bebaba
mandikubone nkosi
Nkosi yami
ngikhuphukele
Ungikhumbula mina
ungikhumbula wenkosi
ungikhumbula
ungikhumbula wenkosi
Nkosi yami
ungikhumbula wenkosi
Nkosi yami
ungikhumbula wenkosi cha la 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 la
Nkosi yami
ungikhumbule wenkosi lapho
izono
sizime befundweni
kwibaba
sisuse wena baba
wena
ngothula ngomsawa
ungikhumbule mina
wena wenkosi
Nkosi yami
ungikhumbule wenkosi
ungikhumbule baba
ungikhumbule wenkosi
Nkosi yami
ungikhumbule wenkosi lapho
imihla yami
incipha emhlabeni
bebaba
mandikubone
Nkosi yami
ngikhuphukele kuwe
ungikhumbula mina
ungikhumbula wenkosi
ungikhumbula
ungikhumbula wenkosi
Nkosi yami
ungikhumbula wenkosi
Nkosi yami
ungikhumbula wenkosi cha la 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 la
umculo weBlack Mambazo silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengensukwini olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.